Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 28/04/2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekholelwe ukuthi umuntu wayesuka kwelinye ikona esiya kulelo kona wayehamba sibili mhlawumbe esuka ngesuka kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithu kulokuthi bekuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini okubangela lokho.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu eMathebeleland North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi ziqanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 akade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituency amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-60 3,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngemva kwayizolo lapho okugcine khona i-phase 1 lay. Ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu endijana kwe 60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika ku number ka 2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha labana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe registration abokubhalisa. Indawo ezaba kuphase 1 zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya registrar yathi ngena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasekudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi alabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eNtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Leti Varaseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotionaland Central, Shamva, North Le South, Ekurube North, Emount Darwin East Le South, Le Rushinga, Emotionaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungo, Uzumba, Murewa North West Le South, Emarodera East Le Central, Emotionaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuza, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Le Zishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayona le inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikamthwakazi iyananza impi yegadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikamthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha mina ngingugumete uZwelibanzi induna yakomthwakazi. Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade amaqhawe akithi nje wonke apho ashonayo. Siyabe sikhumbula wona ngalelo langa. Okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha komthwakazi babe khona. Siye sayenzela kobulawayo manje senzele ukuthi mangabe sifika lapha bangabe besedlula besiye emanxeleni. Besiya kuthi ngoba silabadala phakathi kwalinto abadala basuka babuye babe khona manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe. Abe abangaphandle bonke South Africa botshana langaphe ngaphe siyabancusa labo ukuthi babe khona ngaleso sikhathi. Siyadinga ukuthi umthwakazi wonke nje idigwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi kodwa ke zikhona impela ngiyacabanga ukuthi ezika City Council ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi iziphi laziphi ngoba basemkhankasweni ukuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani ngoba ingane zethu azibazi abaningi azikwazi lo mlando wakithi yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu ogadade tabazinduna zonke indawo zakithi siyabe sizivala nje ngokuhlangana kwazo ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba kuthi naloba singathi ngesesidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje.
Labo ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu uzibuse liyabakhumbula yini?
Babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu bona abadlula emhlabeni abakhotho manje omqabuko ngababala bonke nje abadala Edward Omhambi babaningi abantu bakithi abadlula emhlabeni ngalento yempilo. Cha ngiyaqhuquzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasisiza ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi labo basivulela izindlela lokho esikwenzayo qhubekele phambili esikuphazamisayo basixolele ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo ke yinduna kamthwakazi eseSouth Africa umnumzana Zwelibanzi Gumede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje engisefilabusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi sakulendawo umnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyakwamukela kuhlelo Msimanga.
Hayi, lami ngiyabonga abantu bami.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu khona ngapho eFilabusi kuyini okwenzakalayo?
Ah, sesiqalile babantu kanele ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namhla izulu lisina lapha eFilabusi okukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esiyabe sesithwalile leziduli ukuze silime uphumelele kulokhu esiyabe sisukulimayo bantu ngamezi liyakhiza njengokuthi ingxema sikhangele ukuthi emavikini ezayo kuyabe selimile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelileyo.
Baningi asebefake imiquba?
Baningi sibili kakhulu sibili abantu ngamezi.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele?
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu okungangokuthi sithenga amagampoli nje singaqedi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungangokuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesithina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingatola kahle.
Inhlanyelo-ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiswela ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Mina senzamile kodwa ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu babantu kambe ngicabanga ukuthi mina izulu lingana indlela ngomnyaka ophelileyo.
Ibiza malini yona?
Echiphileyo yangikhona sithola ngamadola emelika angaba ngu-28 okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo lelo?
Lizulu kodwa noma liduma abantu kameli kodwa alini okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msimanga.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume so lingani.
Khona ukulima lilima ngani? Ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo bantu kameli sihlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu kameli okungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka leyinye edlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabusi?
Ngumumbu.
Amabele-ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abaningi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ukuthi nxa ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikweleti ezinye.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona bengithengisele ku-GNB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu ngameli kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngizazela okweminyaka edlulileyo, okwaliminyaka angikakhangelisisi loo nto ngameli.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime li-Chinala.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu ngameli.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu ngameli.
lolo be kuluhlelo lweze maphandleni isixoxa lesakhamuzi sasefilabusi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkomo.
Ngukama
Lamle Lamle
Lamle Lamshweshwe
Lamle.
Hayi, siyabonga ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party iPDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Tendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siyangathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha nayo lebandla lakhe, ngaye lebandla lakhe, lakhe lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi liyehlukana, kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Tendayibiti?
Hayi, ukuthi amabizo ayafanana ngumbuzo kumele awuphendule yena, ngoba nguye owathiya iparty wasuka wayajoyina enye iparty. Ngumbuzo angawuphendula yena, thina kasingeke simphendulele ukuthi kade wahamba waphinda wazama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi, lokho kumele akuphendule yena, thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano, kungani yiko okuxabanise amabandla? Lina likubona njani khona?
Ya, lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabhanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye, kudale udwetshu, kudale ingxabano, kwenziwe ubukhokheli obukhona. Nxa lihlanganisa abantu, abantu bayabuzwa, abantu kuyakhulunywa labo, abantu kuyavunyelwana. Awufiki ufuqa abantu njenge-credit kanti uphonge ufuqa ngathi ufuqa izinto uthi wena sokuyilokhu. Kade silapha seliyilokhu. Hayi, abantu abakufuni lokho. Kufunakala i-democracy, kufunakala ukubambisana ndawonye, ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu, ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaphathi asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangele ukuthi bona buyatholani. Hayi, mina nxa sengithole isikhundla lesi, kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi, kasiphonge ukwenza ungasabi le ndaba labantu, ungabi le ndaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli ngabantu abagangileyo. Bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi baganga okungakanani. Sake sababona umgabe bedilize izaphu, beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi, njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkenenkene yonale. Kodwa hhayi, ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hhayi, sisiyaphambili sokusetshenzwa.
Ngokubona kwakho, kuyini okungenza ukuthi ama-coalition wona la amathathu asekhona abambani?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokheli obuphezulu, abantu abazakuthi thina hayi, Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqeda njani udubo lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuzakuthi i-coalition yekhodi ekhokhelwa candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa nguTswanirai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa uJoyce Mujuru. Sikukhangele ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli, not obumyopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini, yini kuphela le party yami, yini kuphela. Hayi, kufuna okuvulayo.
khona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane i-coalition ibe inye kuyini kahle kahle
ukuningi khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana kodwa cha loba kunzima kungakanani kufanele ukuthi abantu babambane ngoba uhlupho olukhona eZimbabwe uhlupho le-economy lwendlala olokudubeka elokuswela imisebenzi lokuvalwa kwamafektari elokuswela imali lolo hlupho yilo kumele lusitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye kodwa kwakathesi abantu basazwana amandla kunabanye abathi athina silabantu abaningi yikho kumele kulandelwe thina hayi thina seke senza lokhu emuva ngale sile history yokwenza lokhu yikho kumele elethu ilizwi libe ngeliqatha ukuthi nxa sikhulume thina kulandelwe thina zonke lezi zinto ziyazimbela ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo ke ngumnumzana Gordon Moyo owayengumphathi ntambo. Lo ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party PDP. Ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami ngu-Dotna Jaha, ngisegwanda North, ngisegabeni ukuthi ewenlo, ngisebenzela i-organization e-Women Development Association in Zimbabwe. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BVR ukuresesa lokuya. Imitshina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza kuresesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo, imfundo leyo ifuna ukuthi ifike sokuyisikhathana kuzifuna ukuyifikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuse kuleyani irejista endala leyani besizele sivota sivota sibona kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a sikhathesi sizeqalisa ngemitshina sesiyize rathi kwamanye amazwe ukuthi singasincedi ukuthi sivote ngoba sihlalasihlala sithi kulamabhosi yakhisa amabili bobababethu abafayo mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kafisa tota likingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kungani mina nganizele ngivota lokho engasuka ngo-1980 ivota amavota esengekho kuthi bantu badinga ukuthi i-voters education liyana ngayiya iyanduswa sibili isikhathi kwezela ukuthi kwakufanisa ukuthi sezwe ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ifo sokwenze sangisazuza lokhu futhi sisinte ngalela phadi amabhuku lana akade
labo eselibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho
ye labe sembatshelile kusukela ngomvulo bentokho engihamba mbatshela hhayi bazwisisa sibili ukuthi kumele sivote kube sokusuka lalaba abanye abantu abangathi ngabamapolitics abanye bathi hhayi lokho yinto yokumkhampena kwathi zamusa sisuthi hhayi mina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurole yerejista sina eight organizations zileka ngathi ngezipoti sebenza labo mama ena leyi ukuthi bathele ukuthi sesikhintsha kathesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi siregiste kusa akukhathalekile ukuthi wako aregiste kodwa hayi labe sengihambe ngabo kungani sebesenekuthi ingxaki enjengani ngiyasikhathaza ukuthi asila-transport esibotisa yonke indawo sihamba imango emthengo wabahamba ngenyawo
kodwa bona omama babuye emhlanganweni yenu
umsebenzi besiwenza ukuthi sicele inkokheli zethu sibabize ngathi kuleyani izike ezila esasicelile enyiwade kutwaukuwat abantu abangangama-300 abantu ezisilalela ngomvulo bekile nkokheli endaweni yeso sithole inkokheli ezingu-14 yosilalela bengibize lokali zabantu beso sibile abantu abangu-100 izakhamuzi ikhuthazo yabantu bakithi baseGwane ikakhulu ngikhulela kubobaba labomama labatha laba abeyibe sesibakhangelela ukuthi ibe sibakhangela ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngobuningi bethu siyeregesa sihambeni ngobuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-DDR-ale ngalokho kade sikhala ngakho ukuthi sibona izinto esingazifuniyo sizasiphathelani yona bona lo umnyaka
liyadibana lalo yini ihlupho loluyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo
ngihlangane lomunye umama obuye kwazantshele ngofisini yani wathi waselwa umntanakhe uteselwe ngumntanakhe elabantwana kule-death certificate kamama kanina wabantwana kulapha kulencwadi kasobhuku kulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bamncithile ama-death certificate asesizeze endaweni yesizeze kuwathi ewindow bahamba edima lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijeliseni yokuthi bayethinie mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngithwele i-death certificate yomuntu ngaya kusobhuku lowalapho engalahlela khona umntanami wasela khona esikolo lapho engifake khona abantwana ngisengizibuza mina ukuthi kati iklinika lama-death certificate sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile eklinika bathi hhayi thina singeke sikunike sabahlaba sikula abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikunike ngoba abantwana babhala i-death nxa engalapho -death certificate kamali
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha oweGwanda North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi ke siyabonga uSithandekile Mhlanga. Awubuthele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko zendaba ebesilazo. Kanti kungani uZulu wesigaba seMandebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba seMandebeleni lamaqhawe eGadade. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.